Zika disenda ba ku VOA Debele. Njani mtozo muhle siyalambulela umsakazi we Studio 7 namhlanje ngomvulo mhla 5 Lwezi 2018 igama lami ngokifstube endabeni zethu namhlanje ibandla lezanupf lithi kumele amabandla ezombusazwe asebenze ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe lezimbabwe
kudinga usibili kakhulu abantwana bezimbabwe abantu bezimbabwe ukuthi bazilungise bona bakhethe ukufaka indaba zepolitics ngemva kwabo
ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi iZANU PF kumele iqale ivume ukuthi yanqotshwa kukhetho
akunamuhla luke sithethiswa senza amandlwane sihlale sihlale kumele sihlanganisa amakhanda thina sibalindeli anti bona bathi babanqobayo thina sithi banqobayo
abantu kwele Zimbabwe bathi babhekane nenhlupho ezijeneyo
ngizuka enkayi silive inkinga yomgwaqo wasila mgwaqo ngisho usuka kobulawayo siya enkayi akula ngisho umgwaqo amabhasi ahlale ewile ikhona enye ewileyo nje last kuyona liviki ephelele ngolwesithathu
namhla sixoxa lesizalwane sezimbabwe esisebenza emakhitshini
abantwana abasezandleni zami elizweni lasesouth africa abayi-14 ekele bakhangelayo bezinzenzo ehlukeneyo bakhangela sunday to sunday
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo ibandla lezanupf lithi kumele abantu bezimbabwe basebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elibhekane lokugudeka komnotho okumangalisayo ibandla leli cabangela ukuthi ele Movement for Democratic Change yilo elidonsela muva ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ezama ukuguqula isimo somnotho umnangagwa usekubeke sobala ukuthi kasoze abumbe uhulumende womanyano kwele Zimbabwe ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lalo lithi kalifuni ukungena kuhulumende womanyano umnotho welizwe usubhidlika okumangalisayo umnumzana Believe Gawule okudale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-MTC lizimisele ukuvuselela umnotho weZimbabwe
kudinga sibili kakhulu abantwana bezimbabwe abantu bezimbabwe ukuthi bazilungise bona bakhethe ukufaka indaba zepolitics ngemva kwabo ababali abantwana bezimbabwe bathi bantwana bezimbabwe ipolitics sasiyifake ngemuva sikhangeleni ukwakha ilizwe lethu sindawonye kungela ukuthi lo ngwaliphi ibandla lona ngwaliphi ibandla kodwa sitheleni amathuba wonke onelisa ukuthi asebenze laphana nalaphana singakhethananga ukuthi yona ngwaliphi abantu bethu ibandla sikhumbuleni ukuthi ikhetho soludlule singalifaka ngemva kwethu ikhetho sesingathi bantwana bezimbabwe asigcineni ukuthula bantwana bezimbabwe sigcineni ukuthula sigcineni ukuthula ukuze laba abangaphandle labo bahawukele ukuthula okukhona phakathi kwelizwe lo mnotho esilawo lokuhleleke esiyikho khona thina njengoba sigcwele kumazwe amanye athiyeneyo yithi esisebenza kakhulu emazimbabwenis nalazimbabwenis abantu abafundileyo abathanda ukuthula abangenza abenza izimanga abasebenza kuhle kakhulu kwabanye amazwe abasebethuthukisa amazwe ukhangele nje amazwe njengasouth africa khona bana abantu abaningi abazimbabwe abaphethe imisebenzi emikhulu kakhulu emangalisayo okuthi abantu labo ngabe balapha ekhaya bengaphenduka bezelapha ekhaya iZimbabwe le ingaba yithenani
ye nxa sikhangela baba gawule omele aqalise sibili ukuthi bantu asebenzeni ndawonye ngubani
izinkokheli inkokheli zamabandla yizo zilalelwayo njengakhona okukhathi esikhona pha khathesi ubaba upresident ngathi bantwana kuZANU PF hayi asenzeni sithi bona ngani into le ingasincedisa uyalaleleka labo Chamisa labo khona ngale mabandleni abo MDCT bengahamba kodwa khona kwabakukhulumayo abantu bayakulalela khona kokuthi ye hayi thina sivume ukuthi ukhethe abantu bayakulalela khonokho so ngibona ngani akusincedisa kusisindawo okwakhona bemele bethumayele ivangeli lokuthi abantu bemanyane lokuthi asatheni ukhetho silufake ngemva kwethu
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxe laye ekhona ngaleke etsholotsho esabelweni semathebeleni North Kodwa ke unkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla le-MTC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi kungeke kulunge kwele Zimbabwe nxa ibandla elibusayo lingavumanga ukuthi ladliwa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka.
Thina njengebandla le-MTC ukukhulumisana kasadli. Esingakufuniwe ukuthi sikhulumisane siqambelana amanga. Esifuna ukuba kwazi ukuthi ngubani owanqobayo ukukhetho. Abeqalisela khona. Singavumelana khonapho? Hayi, ilizwe selivuthiwe selilungile.
Bona bathi yini phela lingafuniwe lidonsela kanjani? Kunjalo?
Hayi, thina kasidonselanga kanjani sikuli ikhiphi. Akunamuhla. Lokhu sithethiswa senza amandlwane. Sihlale sihlale kumele sihlanganise amakhanda. Thina sibalindele. Anti bona bathi babanqobayo. Thina sithethe sanqobayo. So thina njengoba sanqoba njengebandla le-MDC. Isikhokhela ngubaba u-advocate Nelson Chamisa. Sesibuyela kuZulu ukuyamtshela ukuthi hayi bakithi sizolubonga ngokunqoba esakwenzayo. Njengoba sanqoba sasesintshontshelwa yizanu, senzeni ngoba yini elavotayo. Hayi abantu bacacile kipsi.
Bathini?
Abantu bathi kwakungena emgwaqweni. Lapho esifika khona yonke indawo esesiyibhodile. Abanye bafuna ukuthi ngasithi sisuka khonapho sokungumgwaqo. Kodwa hayi thina selibanda la elenza izinto eziqoqekileyo. Njalo ezilothando phakathi sifuna ukwenza into engasoze yenze umsindo ukutshengisela ongasoze ukwenza umsindo kodwa sitshengisele ukuthi hayi bo kalinqobanga phumani singene silungise ilizwe abantu sebekhulumile phansi lapha kulaba besifike khona abantu kade bengafuni ukuthi singene emgwaqweni khonapho
kodwa Makhumalo libona zani lingaba kususa yini embusweni ngokungena emgwaqweni
Gibbsi kulula njani ukuthatha isibhamu udubula umuntu ebaleka akulanto enzima njengokuthatha isibhamu uzama ukudubula umuntu onothiwelizwe ukuthi usebenze akulanto enzima njengokufuna ukuthatha isibhamu utshaye uZulu yena uZulu emtshele ukuthi hayi bo sesidinge ngezitimela elisinika zona indlala isisibulala akuchiphanga njalo nxa isikhathi sokuthi abantu bakhululeke sesifikile akulo zasimisa
unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa Tokela ekobulawayo. Sizibone owethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela ilizwe leGuinea lapho abizwe khona ngumongameli Alpha Conde. Amazwe la afisa ukuqinisa ubudlelwano bawo. Iphephandaba le-Standard lalo libika ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kasabonakali kulezi insuku ehamba lebutho kumbe izimota eziningi. Iphephandaba leli lithi sebezihambela nje abantu emzini kamnumzana Mugabe koZwimba lapho abathenga khona uchago lokunye okuthiyeneyo. Sisibone njalo okunye okukhona khonapha kumaphephandaba. Iphephandaba le-Newsday libika ukuthi umnumzana Philip Chiyango lomnumzana Omega Sibanda sebebuyele ezikhundleni zabo kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association kulandela ukuvinjwa kwababili akade befuna izikhundla lezi. Umnumzana Felton Kamambo lomnumzana Gift Banda kuthiwa bayalelwa ukuthi bancintise kukhetho lwabo lolu lwezifa kulandela ukuhlolisiswa kwesimo sabo. Le Studio 7 esakaza silapha e Voice of America e Washington. Sesilehlandla likaZulu lokusithumezela imlayezelo etshiyeneyo ulakho lawe ukuthi usithumezele ofisa ukusitshela khona ongayokwenza ke ukuthi uhambe kuWhatsApp ufitizele lapho kuthathwa khona amazwi ube susithumezela ofuna ukusithumezela khona. Ungenza njalo usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Ngaphinda njalo 012024650318. Namhla silabantu esithumezele umlayezelo yabo. Lalela lizwe ukuthi bathene.
Sawubona basakazi, igama lami nguBrian Ndlovu. Ngihlala ngase-South Africa, kodwa ekhaya ngiseNkayi. Ngicela kakhulu ukuthi i-government isenzane ne-Ministry of Roads and Construction, basinikeze umgwaqo waseNkayi, lo osuke eBulawayo waseNkayi. Umgwaqo lo le-problem, usulesikhathi eside kakhulu. ufike ulamaphothozi amaningi kakhulu, awukwazi ukuhamba even ngemoto encane. Amabhasi awubulele emgwaqo lowo, vele awawulungisi, usunesikhathi lokhu walungisa waphela endleleni. Njengoba manje sisanti holiday kakhisimuzi, so kunenkinga kakhulu ukuthi uma zihamba ngemoto zithole isikhathi, zithole ubuzima kakhulu, thatha amalanga amaningi lokhu sendlela umuntu uyefika ekhaya. Ngoba umgwaqo ufika ngeke uze ugijime ngemoto, kumele uhambe less than maybe 60 kilometers per hour. Ngoba umgwaqo unamaphothozi amaningi kakhulu, besicela kakhulu igavumenti ikisibhele umgwaqo lwayo ngoba sinesikhathi eside kakhulu. Since watshiwa ngobaba u-Obed Mpofu emgwaqo ukuthi uyalungisa, namanje waphela khonapha eQueens, kusinesikhathi eside kakhulu, siyacela ukuthi silungise umgwaqo lana. Bawubone babalandela emuva, abona ukuthi kwenzakalani, nalawa amakhampani ayenza umgwaqo balandela emuva. Bathi kuwakhuthaza ngoba usinesikhathi eside kakhulu umgwaqo lowo, kunjalo ufike. Ngiyabonga kakhulu baba.
Mina ngiseGwanda South eKemmoyo. Isilingo esilapha ngesokusela abantu batshontshelwa izifuyo santando. Uthole ukuthi ukutshontsha kwakhona akusayikho lokho ukuthiwa kutshontshe imbuzi eyi-1 kumbe inkomo eyi-1. Abantu laba sebevulela izibaya zonke. Into emangalisa ukuthi abantu laba besedlula le mbuzi lezo kumbe bazisa ngaphi kumbe ziya ema-towns, amapholisa kakuboni khonokho. Sithwele nzima lapha ngobusela bezifuyo bakithi eGwanda sawo.
Sanibonani Msakazo Studio 7. Mina igama lami nguSikhumbuzo Moyo. Ngisuka kuward 21 esilobela. Inkinga esinayo ngamanzi. Amanzi asiwatholi eduzane la sihlala khona. Sokubangela ukuthi nathi esihlala lapho eGoli uma ukhumbula ukuyabona abanye amakhaya, ucabange kabili kathathu ngoba lami eGoli angingaze ngilale ngingagezanga, angingaze ngivuke kungenamanzi. So uma ngisekhaya ngifake impilo yami engcupheni ukuthi ma sengifika ngale angisageza ngisathini. Sokungihlukumeza kakhulu lolu daba. Cela baluphakamisele basilungisele lolu daba. Siyabonga.
Igama lami nguPaton Nkosinathi Ndlovu. Ngizuka eNkayi, inkinga yomgwaqo wasethi umgwaqo ngisho usuka kuBulawayo usiya eNkayi. Akula ngisho umgwaqo, amabhasi ahlala ewile, ikhona enye ewileyo nje last kuyona liviki ephelele ngolwesithathu. Asila mgwaqo mpela eNkayi, usiya usuka nje kuBulawayo usiya eNkayi senta uzuyefika kuwo sibangelana lapho emphuma khona. NguPaton Nkosinathi Ndlovu.
Siyabonga kakhulu ke laba ngabalandeli beStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Kulakho lawe phela ukuthi usithumezele umlayezelo wakho. Ungakwenza ke usithumezele kuWhatsApp kunombolo ethi 012024650318. Siyabonga. Siyasikhangele ke indaba eziphuma kwamanye amazwe. Umnumzana Malusi Gigaba, umphathintambo wendaba zekhaya kwele South Africa, uthi kasoze achiye umsebenzi ngoba uphume kumabonakude eveza izinto zakhe zangasese. UGigaba uthi uza kuzwa ngumongameli Cyril Ramaphosa lebandla lakhe ukuthi kumele enzeni. Enye impahla kamuyi uNeil Armstrong wake waba ngokuqala ukuthi afike enyangeni ephapha ngendiza mtshina u-Apollo 11 ithengiswe ngemali eningi okumangalisayo namhlanje eDallas, Texas. Abantu abathengisa umzimba benze umbukiso wemfanekiso lokunye okuthiyeneyo kwele France izolo besenzela ukuvezela abantu ukuthi abantu abathengisa imizimba kumele behlonitshwe.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPrexedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba. Okuningi kuyalandela.
Okwamanje zulukandaba sokuyisikhathi sokuthi silethulele umuntu esikhulumelayo kuhlandla lethu leli esikhuluma lezi salwane zeZimbabwe. Namhla silentombi edabuka eMathabeleni South esebenza emakhishini kule South Africa, uNkosazana Chitsani Baka. Akelizwe ukuthi uthini.
Mina on Facebook ngingivaka Chitani ngokuzalwa ngingithobekile Sizwe.
Akusitshele ngembali yakho.
Ngazalelwa esigabeni sase-KZ kule ndawo ibizwa ngokuthiwa kuseFontana. Ngakhuliswa ke kibo kamama komalume wami. Kodwa nakithi ke kibo kababa kuseduzane esigabeni sasemadlaleni. Ngafunda lapho njalo eFontana Primary naseFontana Secondary.
Yes, ngathi wafika kusigaba siphi esemfundo?
Isigaba semfundo wakhiwa ku-Form 4 wabhala i-O-level yami. Well, ngangidlala kakhulu esikolweni okwenza ukuthi ngibhale kabili i-O-level ukwenzela ukuthi ama-subject ami ayenele. Khona lapho eFontana Secondary School. Ngithe-ke ekuqedeni kwami ukufunda ngaphinda ngayafuna umsebenzi wokuba ngikileki ngobe ngangiqhelele ukuthi ngizagcina ngingenele kwi-teaching ngifundise khona futhi eFontana kwakuyinto eyayingangijabulisa kakhulu. Ngaya-ke ngaba ngikileki esikole saseFontana Secondary School.
Ye, so-ke wathi-ke ususuka khonapho waya ngaphi Ntombendala?
Ekusukeni kwami eFontana Secondary ngasuka sengisiza ngapha eGoli ungengomuntu wayezovakasha. Kuyukuthi nje wangixoxile lo mnewethu wayengihleka esithi phela imali oyiholayo khona lapho sasisahola amamiliyoni namabhiliyoni. Imali oyiholayo khona lapho hhayi imali encane kakhulu akuzozama nawe emakhitshini. Kodwa bengabuya ngingumuntu osithi hhayi ngizovakasha ke ngizona. Laye sithi mhlawumbe ungakale nhlanhla siye sikwenze ikhosi ke ongakushakaniphile wenze into ofuna ukuyiyenza. Ikukusuka kwami eZimbabwe sengiseke-South Africa.
Yes, so emakhitshini kusebenzeka njani? Akusitsheleke ngamafutshane khona.
Akukho lula. Umsebenzi ungaze ukufundele. Lese ngakwenza ukuthi ngafundele ukupheka, ngafundile ukugada abantwana, ngaqala ngisafundele ukugada umntwana oyedwa. Kodwa-ke umntwana oyedwa mina uyangidinisa, ngizangidinwa kakhulu. So ngase ngifundele ukugada ama-trinzi, lama-triplets, lama-quads. Yikho engikwenzayo kathesi engikukhangeleleyo ukuthi ngigada abantwana. Abantwana abasezandleni zami elizenze yase-South Africa abayi-14 bakhangelayo bezinto ezehlukeneyo bakhangela Sunday to Sunday.
Kodwa kunjani sibili nxa usenza umsebenzi wona lowo ule mali phela?
Ngathi unayo imali mina ngokwami yini engisuka ngibe lama-responsibilities amaningi. Sengikhangelela ukuthi ngiyi-breadwinner ngilabantwana abangabami kanti-ke konke kukhangele mina futhi ekhaya. Yena imali ikhona uma kuyikuthi nawe uyakwanisa ukuthi ube utrainer uyenze amakhosi okungezelela lokhu osukwazi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi ukuthande ukusebenza ngabantwana ngathi ukuthande ukusebenza endlini yomunye umuntu ngoba ungayekela ukuthi ube nothando ma uvele ungenalo uthando asuze usebenze kalula. Uzathola ngani bayakuhlukumeza, uzathola ngani kunzima kakhulu. Kodwa nxa kuwumsebenzi owuthandayo uyavuka ekuseni ukhangelele ukuthi iya emsebenzini. Njalo usazi ukuthi uma ususebenzile ungahola imali leyo iyakuqhuba nabakho abantwana ikufise lapha ilise lapha oyichaze lapha nalaphayana. Baye leyo muntu osebenza engqondweni yakho ukwazi ukuthi usizo ngiyalithola kulo msebenzi uzasebenza ngenhliziyo yakho yonke.
So-ke akula muntu omncedisayo ule ndoda awula ndoda uzihlalele uhamba njani?
Hayi ngisindiza angila ndoda.
Awudingi lokudinga
isikhathi mbonani sesadlula kwalokunye ngicabanga ukuthi abantu asiphiwanga sonke ngokufana nayo. Uyathola ukuthi omunye umuntu laye nje inhlanhla ube naye umuntu lezisane omunye umuntu nje hhayi ungabi layo inhlanhla kuhambe kufika isikhathi sokuthi la uyasele sikhathala ngokulokhu zama kanti-ke mhlawumbe inkinga kuwe ukuzihlalele phansi ungathi uyakhohlwa kancane.
Unkosazana Bagajitsane usebenza emakhishini kwele South Africa besixoxa laye ese-Cape Town. Ilizwe leMelika likhangelelwe ukuba lokhetho lwe-Senate ledalele House of Representatives. Abavotayo bazabe begeda amalunga e-Senate angamajumi amatatu lanhlanu lamalunga e-House of Representatives angamakhulu amane lamajumi amatatu lanhlanu 435. Okwamanje ibandla lama-Republicans yilo elizibambe esidukwini kudale le-Senate ledalele House of Representatives. Kuzakhethwa njalo osibalukhulu bezabelo abangamajumi amatatu lasithupha 36. Nxa ibandla lama-Democrats lingenelisa ukuvotelwa ngabantu abaningi lithathe idale le-House of Representatives njengalokhu okukhangelelwe ngabantu abaningi, lizakwenelisa ukumisa uhlelo lukamongameli Donald Trump lokulisana labantu bokuza lokunye okuchiyeneyo. Okwamanje amabandla wonke akankasa okumangalisayo. Umnumzana Donald Trump usehambe indawo ezinengi ecela abantu ukuthi bavotele amalunga ebandla lakhe.
My primary focus, of course, has been on the Senate.
Nina ngikhalele kakhulu ukhetho lwedale leSenate. Kudale leHouse of Representatives. Zingenza kahle lakho.
Amalunga ebandla lamademokrasi lawo asicele owayengumongameli umnumzana Barack Obama ukuthi akhankase kukhetho lolu oluqakathekileyo.
America's at a crossroads. The health care of millions of people are on the ballot. Making sure working families get a fair shake is on the ballot.
Ilizwe lemelika lisebenzile. Uhlelo lwezempila kahle luyavotelwa. Okunye njalo kuvotelwayo ukuthi abantu abasebenzayo bathole ithuba lokuthuthuka. Ngilapha nje ukuzolicela ukuthi livote.
I'm here for one simple reason. I'm here to ask you to vote.
Banengi abantu abazavota kukhetho lolu. Omunye wabo ngumnumzana Vukani Moyo ohlala eDallas, Texas.
Phakathi kweSenate leHouse, khathesi iSenate leHouse ibanjwe ngama-Republicans, ibabala abalemajority. So okufunwa ngama-Republicans okunengi kuzahamba ngendlela yokuthi yibaba abaningi. So okwenza khathesi ukuthi abantu bakhuthalele ukuyavota ukuthi bafuna ukuthi mhlawumbe batshintshe khonokho okuyikho khathesi ngoba iCongress ibanjwe ngama-Republican, le presidency ibanjwe ngama-Republican. So kusho ukuthi izinto eziningi ezikhangelene le-Republican zile chance yokuqhubeka siya phambili. So khathesi ukukhetha lokhu ngabantu abadecida ukuthi bafuna ukume njani.
Ye, siyabona njalo ukuthi kunxasa sikhangela idala le-Senate akusikuthi yibo bonke okumele bavotelwe kodwa ngale ku-House of Representatives kumele bonke bavotelwe. Bakwenza njani khonoko?
Ya, ama-House of Representatives every 2 years bayavotelwa. Ngale ku-Senate ama-Senate abona bahlala i-terms abo yi-6 years. And so i-6 years lezi kaziqondane zonke ukuthi zivotelwa zonke isikhathi sinye eminyaka munye. Siya kungani ngesilungu singathi kuya-rotator. So kulama ama-Senate seats avotelwa lo nyaka. Amanye azavotelwa in 2 years time. Amanye in 4 years time ukutshintshanani kusenza kuhamba ngalelo.
Singathi-ke nxa sesikhangele lokhu-ke okuthiwa yidemokhrasi elizweni leli, siyabona ukuthi kulabanye abathi kungani kuyavala ukuthi abanye abantu bavote, ikakhulu abantu abampofu abangani abalamali ezambeni labantu bokuza. Soke khonokho-ke akuhluphini.
Kuyahlupha. Ukuhlupha kwangikhona kumi ngale ndlela ukuthi abantu abakhuthalele ukuvota nxa sikhangela i-history, abakhuthalele ukuvota njalo aba-consistent kakhulu kwandisa ukuba ngama-Republican. Bona ama-numbers awajalanga ukutshintsha kangako. Ngathi ngesilungu ngathi they have consistent voting block. Ngapha esayidini yama-Democrats ayikho nje kwakuthi kuye phezulu kuphinde kuye phansi njalo njalo. Khathesi ama-Republicans babona ukuthi ama-Democrats ngabangavotelwa kakhulu ngoba kuyabe kungabantu abatsha abajala ukuvotela kakhulu ama-Democrats. Abatsha nxa bekhuthalela ukuyavota kwandisa ukusebenzela kuhle ama-Democrats. Now ama-Republicans though indawo eziningi sebezama ukublokha ukuthi abantu abaningi bayevota ngokuthi babadondise. Ngabona ilibalele siNdebele engathi 7 babesenza izinto eziyakwenza ukuthi umuntu adonde ukuyavota ngoba sokumele uthenze izinto eziningi ukuthi aze ayefike kuvoteni then umuntu besedonda then bangadonda abaningi abama-Democrats kwandisa ukuncedisana ama-Republicans.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla lama-Republicans lilakho ukukaphansi kukhetho lolu. Kodwa-ke bakhona abanye njalo abathi ama-Democrats angalahlekelwa ngezinye izihlalo kudale le-Senate.
Kwezomculo-ke namhlanje silejaha elisebenza kwele South Africa elidabuka elubhane.
Ayi ngibambeni makho la mathenga nalo ngimathenga ngibambeni makho la mathenga. ukhuluma na uNkululeko Phathi ezala eLibani endaweni yaseJotsholo.
Wenzani khonapho ke eGoli?
Hayi, eGoli ngiyasebenza kwamanje, ngisebenza abaningi, abanye badayisa amasidi, abanye thina siyasebenza.
Yakusitshele ke ngomculo owutshayo khonapho ukuthi uthiwa kuyi?
Umculo esiwuculayo yi-gospel, ubizwa ngemvuselelo, umkhumbi omkhulu gospel. Uqale ngo-2007 i-album ethi Azithandazeni.
Mamateni babe nalo nimateleni.
Makhona
mamateni babe nalo nimateleni.
Kumbulani
ujobe wayethu
phela kumbulani.
Okwamanje ayilama album angu-11. So nge-December, 1 December silenza nje ele-12.
Akusitshela ukuthi i-album yokuqala kuthiwa kuyini?
I-album yokuqala ithi Siyabathandazela ya 2007.
Usanda ukukhipha omunye umculo lapho othi Asambenini Siyevota. Umbani wakhompozani?
Umayibongo ezala esinyosi, umayibongo simbiza ngomayibongo Red Chuma, onguye igroup leader yethu. Ngiyakhompoza lo mculo kuyikuthi sizama ukuthi sigqugquzele abantu abaseGoli ukuthi behambe bayovota ekhaya ngokupheleleyo. Ukuthi sizama ukuthi ke njalo into sigqugquzela nje abantu bakithi basemazweni ukuthi bayovota. Akanye kodwa nayithaya impela straight sazwakala seza abantu bakhomenta bahambe impela ngokuningi bayavota la bangasahambanga kahle kwaba nezigwegwe kodwa hhayi bahambe impela.
Ye, nxa lihlabela sibili ngiyathola nje amasolombani lapha lalapha.
Amasisi wethu bayawathanda kakhulu impela straight, ngizokhulu impela bayawathanda bayawathenga impela straight. Nje noba singakazi sathola isponsor nje sizizwe ukuthi siyahlanganisa nje laphana laphana sihambe siye-record but hhayi bayawuthenga impela straight kakhulu.
Ye, manje isikhathi esesilomhawu akubhalelise abalaleli ba?
Abalaleli ngiyabavalelisa ngithi siyabathanda kakhulu, siliqembu lengivuselelo. Siyafisa ukuthi ingabe iqembu leli liyakhula ngoba sebelikhulisile, kodwa mina likhulile manje ngokulisupport. Engathi bangathenga kakhulu umculo wethu, likhuphukele kwelinye izinga. Sibona abantwana bakomthwakazi labo bekhuphuka. Ke abafuna ukuthenga leli CD abalifunayo bayakwazi ukulithola enambeni ezithi 0652 68 411. Lophinda futhi 0652 68 411. Ngidlulisa kubalandeli ngithi bethenge omnyezi ama-CD awomkhophe lawakudunisa lapha e-Stradini ukuthi sikwazi ukuthi nathi sihambe siye-rekhoda futhi sibarekhodele omunye umculo omnani. Ngiyabonga, ngibabonga, ngibonge umsakazi, ngibonge kuwekhe esidube. Ngiyabonga kakhulu isapoti yabo kakhulu engathi bangasisapota kuleli CD esilikhipha manje ngo-December.
Emathi, sibonge kakhulu.
Sawangkulike baba Mathi, singakehlukani ukuthi sibone udaba okuyelikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF lithi kumele amabandla ezombusazwe asebenze ndawonye ukwenzela ukuthi silungiswe ilizwe leZimbabwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje ngolivalisemoyeni ngokhiphi Dube.